siyabonga kakhulu ukuthi iqhawe lethu ubaba uLungisani Leya unikwe inhlonipho yokuba yi-liberation hero. So udeclareiwe, ngakho ke yena ubemele ayebekwa eGwanda ngoba i-capital ye-Matabeleland South iGwanda. Kodwa ke uceliwe, wakhulunyiswana njalo nangemuli ukuthi hathi uzabekwa koBulawayo Heroes ekhaya eNkulumane. Ngikhuluma nje kathesi, so siphuma ePlumtree silezi mota zezihlobo labangani abaphelekezela iqhawe lethu. Sivela eDombodema lapho abakibo labantu beconstituency yakithi kade bembalelisa khona, badlula eZanu PF office lapho abamvalelise khona abantu beplumtree nezihlobo ekade zisebenza lazo. Sesiya-ke emthandazweni endlini yakhe ku-557 eKilani, besisuka khonapho ekuseni ngo-9 o'clock besibeka iqhawe lethu.
Zikhona yini inkokheli eziningi zebandla lezanu PF labanye nje abezigabeni le nkokheli zomdafu?
Kube yinhlanhla kakhulu ukuthi kuthe kuzwakala ukuswelakala komunye wethu besiphakathi kwe-pre-budget seminar. So wonke umuntu, the who is who of parliament and government, basuke-ke bayabamba izandla khona le konileya. Kodwa-ke iprovinsi yonke eMatsouth lo bukhokheli bayo khona, ubukhokheli bonke bebulilima le mangwe obubalisela abadala abanjengabo baba uRichard Ndlovu. Uyakwazi ukuthi ulilunga le-Central Committee, wako waba ngu-member of parliament webulilima mangwe. La ubekhona okade ngu-MP webulilima East ubaba uSiqhoza laye silaye. Ama-war veterans lo bukhokheli babo, ngikhuluma as I speak kathesi, ngilo chairman webulilima ubaba uMajo Mhlanga. Labanye abaninginengi inkokheli zomdabu obaba uMasendu sitholana phambili. Bonke abatsha labadala kuhlangene, abantu bazobeka iqhawe.
Kuyini iningi elimkhumbula ngakho?
Ukukhalipha kwezamabhizinisi njalo lokungadeli. Uzananzelela saka ukuthi ngesikhathi sabo 2000 iZanu PF idliwe ebulilima isayi-constituency yonke. Wabuya 2005 yabuya yadliwa njalo. 2008 iZanu PF yadliwa njalo, kodwa yena ube yilidiza lethu. iZanu PF ingakazwisiswa ngabantu emakhaya ngaleso sikhathi, kwathi sebesiyayizwisisa bayizwisise kwaze kwavutha indima lenkundla enguyo lokhu engena elidiza lethu. Ngokungadeli waze wathatha-ke inkezi waba ngu-MP ngo-2013. So akade simkhumbula ngakho ubaba uNdlela. Umoya wokungadeli wokubambelela entweni nxa uyifunile ukuthi ume eqinisweni uzuyithole. Njalo lokukhalipha kwezamabhizinisi, ngoba ngumuntu owathi iretire ku-Army ngo-96 wabuya waqalisa ezamabhizinisi, waqalethengisa amacimbi lani hamba ngemoto ethengisa izinto ezincane. Naw ungatesi ngumuntu obelama-tractor, amaroli, amabhizinisi, ama-milling company, ama-abattoirs, ama-market gardening facilities, imigodi, lamanzi okungapheliyo. Umuntu nje akade engumkhokheli nje inneta, ngoba nankuke ube ngu-provincial secretary for security uprovinsi eMatabeleland South, aphinde njalo abe ngu-chairman we-party ebulilima district. Lokho kukhombisa ukuthi ubengadelanga yiloba engasabanga ngu-MP njalo ekuzameni ukuphinda ngo-2018. Yikho-ke esikukhangele kakhulu ngondazi ebesimkhumbula ngakho.